Uhulumende uyesaba lapho okuyabe kuxoxwa khona ngedemocracy, ngegood governance, ngerule of law, ngokuhlonishwa kwamalungelo abantu. Lezo zinto zimtshayisa uvalo olukhulu kakhulu. Yingakho nje lapho okuyabe kuhlangene khona abantu engekho uhulumende kuxoxwa kukhulunywa ngokuthi kungenziwa njani ukuze iZimbabwe ibe lokhetho olukhululekileyo. Kuhlonitshwa amalungelo abantu, kuhlonitshwa umthetho, kube lentuthuko kuphela ubuyanga, abantu bazuze imisebenzi, kube lempilo enhle. Iyamethusa lento angayithandi. Yingakho ke sibona kugcine kudiphothwa abantu ababezihambela nje bengelacala, besenza khona lokho vele abajwayele ukukwenza, ngoba nanku phela basiphi imali njengabantu beZimbabwe. Bayayilandelela leyo mali bebona ukuthi kambe ngabe isebenze yini ngendlela efaneleyo, kanti ke kuyadingeka yini ukuthi kube lenguquko ngendlela esetshenziswa ngakhona ukuze phela izale lezo zithelo efanele zizale, ukuthi kube lempilo enhle ebantwini bonke beZimbabwe. Yikho nje okuyinkinga khona lapho.
Manje ngokubona kwakho, ubona ngani imizamo kahulumende eyokuthi angenelane lamazwe omhlaba, lokho ayekutsho esaqala uhulumende?
Kusiya phambili kuzaba lukhuni kakhulu ngemva kwalesi senzo ukuthi ubudlelwane beMelika lobeZimbabwe buqiniswe, kube lokuxoxisana ngendlela ezakwenza kube lula ukuthi kwakhiwe ubudlelwane obuzathela izithelo ezinhle kuye wonke umuntu. Ngakho ke lokhu okwenzakeleyo kuzabuyisela emuva kakhulu yonke imizamo le ekade siyizwa ukuthi iyenziwa yokuthi kube lobudlelwane obungcono phakathi kweMelika leZimbabwe, okuzazala kudale ukuthi izijeziso zenotho zisuswe, ukube sokuncediswa ke iZimbabwe ikhule kwezenotho, ikhule kwezokubusa ngendlela efaneleyo. Lokhu ke kwenza kube nzima kakhulu kusiya phambili.